abanye akade behambe besiya ku-trial iningi labo bagwetshwe ama 5, 6, 7 years ukuthi kade bebanga umsindo besenza ubudlwangudlwangu. Kulomunye laye ogwetshelwe 7 years ukuthi wabonakala esona, kodwa yena lo ogwetshelwe 7 years ukhanselwa ukuthi ugore. Ube wayesenkonzweni umhlalo walelo langa, njalo kunobufakazi. So kukhona esesikubona ukuthi izanu esikwenza ukuthi nxa banika abalandeli bethu amabheyili bathi sebebuyela ku-trial bonke bagwetshelwe ukuthi bangene ejele. So amboni ukuthi kuzaba lobubelo masinyane, asazi njalo ukuthi phambilini, ngoba kuphambili asikwazi sikwazi ukusemuva.
Kodwa ngokukhuluma kwebandla lakho libona ingani kungaba le nkulumo lo mongameli Emerson Mnangagwa kuzaba lobungcono, yikho elikukhankaselayo?
Ukukhuluma vele kumele sikhulume, ngoba kakusincedi njengezizalwane zaseZimbabwe ukuthi uma lapha singazwanani sokumele sibulalane. Ngoba ungakhangela umhlaba wonke jikelele, lapho kunawuchithe khona igazi kakulampumela. Impumela igcina sebehlezi phansi bekhomisa nomlotha. So thina esikutsho njengebandla le-MTC nokuthi ubaba uMnangagwa angekathi yena nguye ozaba ngumlamulankosi, enguye sithi khona thina konke lokhu okwenzakayo kuleli lizwe kubangelwa nguye. Kuba nzima kithi ukuthi siyehlangana laye, yena esifake umbhobho emlonyeni. So kakukhulumeki, esikuthoyo ukuthi saqale akhipha abalandeli bethu emajele, ayekele ukuhlukuluza abameli bephalamenti bethu benza umsebenzi wabawukhethela ngesulu. Nxa sokusithi kumele sixoxisane, even esintwini wawusithi ungala nomkakho umama lelo baba ubaba lelo mama wakubizwa ubabakazi. So uMnangagwa angeke aba ngubabakazi kulolu daba. Ubabakazi esimfunayo ngumuntu ozakuza engakhangelanga hlangothi asithi abavela ku-UN, ngoba singakhangela isadadi le-AU sesikhulume saze sadinwa esikutholayo ukuthi sivumelana lokuthi abantwana baseZimbabwe bakabafi. So akula ngenye indlela uMnangagwa angayenza ngaphandle kokuthi bahlalisane phansi no-President Jamis, kodwa kuqakathekileyo kaqale akhiphe abalandeli bethu ejele, ngoba bonke abalamacala betheswa amacala amanga.
Sikubonile njalo lilomkhokheli webandla lakho likhulumisana lenduna zeMathebeleland, induna uNdiweni, induna uMafu. Yebo, kungabe uhamba njani lapha kulosekelo yini kunkokheli zomdala?
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba u-Advocate Jamisi siyahlonipha amasiko. Kuqakathekile ukuthi sike sifike emasikweni sizwe ukuthi abadala bona bathini, ngoba sonke siyazi ukuthi zinduna yibo abanikazi babantu, njalo amasiko yibo abawaziyo. So kuqakathekile sihlalisane phansi sixoxisane ukuthi kanti emasikweni lapha nxa into zinje kwenziwa njani. So bezive nje sixoxisana nje ukuthi sizwisise ukuthi kanti njengoba bona beyibo abaphethe amasiko kuyini okumele kwenziwe uma ukuthi ilizwe lihlale ngokuthula.
Ye, lixoxisane lazo zonke yini izinduna, ngoba laba ababili bakhangelwa njengabalesibindi sokuthi bemisane kumbe bekhulume ingqondo yabo bengalandeli uhulumende afuna ukuthi bakutsho.
Empilweni vele lapho esihamba khona kulamagwala kulabalesibindi, ngilethemba ukubuya kwabo kithi benzini besixoxisana nabo bekutshengisela ukuthi njengezindula sebekhathazika ngokwenzakala kumphakathi. Ngiyathemba kodwa okwenzakale emavikile adlulileyo hhayi azange sokuthinte, besifuna ukuthinta nje ukuthi njengoba yibo ababambe amasiko bezixwayisa ukuthi esintwini kuhanjiswa njani, njalo ukuthi umuntu nxa abe lobuntu kwenziwa njani, ukuthi sizwisise nathi ngoba esisekelo sivele sicacile sesithi bona imisebenzi abeyikusilondoloza njenge ezigabeni zami lapha abakhona.